Udokotela Martin Luther King wazalwa ngomnyaka ka-1929 njalo owayengumfundisi wenza izifundo zobufundisi ekolitshini le-Boston University ngomnyaka ka-1953. Wathi ephutha izifundo lezi, wahle waqalisa umkhankaso wokulwisana lokubandlululwa kwabantu abansundu kwaze kwafika isikhathi sokuthi kukhahlanyezwe unkosazana Rosa Parks owala ukusukumela umuntu omhlophe ebhasini eMontgomery endaweni ye-Alabama. UMartin Luther King wathukana labamhlophe kwaze kwafika isikhathi lapho waqoqa khona ukutshengisela emigwaqweni kwabantu abaningi okumangalisayo besola inketabetshabi. Uhulumende weMelika wagcina eguqula imithetho yokubandlulula abantu abansundu kulandela izenzo zakhe. Wadutshulwa nguJames L. Ray owayelobandlululo olumangalisayo. Ake sizwe okunye okwethulwa nguDr. Martin Luther King.
We've got some difficult days ahead, but it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop.
Sibhekane lobuzima lapha obumangalisayo. Sengivela entabeni. Njengomuntu wonke emhlabeni wonke jikelele, ngifisa ukuphila impilo ende. Kodwa okwamanje angisela ndaba lakho konke lokho.
I just want to do God's will, and He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over, and I've seen the promised land. I may not get there with you.
Kumele ngenze intando kaNkulunkulu. UNkulunkulu nguye ondume entabeni. Sesizafika lapho okumele siye khona. Kodwa mina ngilakho ukuthi ngingafiki lani lapho esiya khona. Kodwa ke engibonayo ukuthi sesiyafika lapho esiya khona. UMnumzana Vukani Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, utshele iStudio 7 ukuthi kumele imisebenzi kaKing iqhubekele phambili.
Lilanga nje okumele ukuthi abantu silikhumbule, sikhumbulele imisebenzi owayenzayo uDr. Martin Luther King, esingathi kumbe singathi yi-calling yakhe, esingakufaka thina sithi akumelanga sithi pull back ekwenzeni izinto esibizelwe khona our calling. Kumele siqhubeke ngayo. So mina nxa likhumbula ilanga lalamhla ngibona indoda eyama ngalokho ayekubhiliva. Khathesi umumo okhona khathesi lapha eMelika kukhanya ingani izinto sezibuyele emuva. Ngezinye indlela ubuhle bangikhona into esingayibona kuyo yikuthi ziyatshengisela ukuthi izinto zimi nga kulokuthi kwenzakala ingana izinto zisensithe. Kodwa kukhanya ingani seziphumele egcekeni, seziphume egcekeni ukuthi amantu sibone town into zimi ngalindle. Then umbuzo shisiba yilo even wabuzwa nguKennedy, uPresident Kennedy, wathi not what the country can do for you but what you can do for the country. Kwini esingakwenza? UMartin Luther King yena wama wenza something for the country.
Siphinde njalo saxoxa lo mpostoli Midian Dube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Sinjenje sigcwele phandle kwelizwe leZimbabwe, sisuswe yikwehluleka ukuthola ilungelo lethu ngendaba zemisebenzi, ngendaba zokubhekwa nguhulumende, ngendaba zokuthi sanelise ukuzenzela izinto sisapote imuli zethu. Okulokhu kusenzeka yilokhu esingathi thina yikuhlukuluzwa kwabantu abamnyama ngabantu abamnyama. Abantu abathi bona balwimpi ukuthi bakhulule abantu babe bakhulule ecindezelweni, kodwa namuhla yibo asebehleli njengabacindezele.
Kodwa-ke uMnumzana Efuthi Nkomo okubandla leZANU-PF uthi kungamanga ukuthi ibandla leZANU-PF lincindezela abantu eZimbabwe.
Ukuthi kwezinye izinto abantu siyazincindezela thina ngokwethu, noma kungaphi lapho okulowo mbuso ngaze kube ngaphi, abaswelakali abasolayo. Ungazi wenzeni okuhle, into yokusola yavele yabakhona, yikho kuthiwa umuntu uyasola. So uyabaxolela ngoba abanye kabazi, umuntu uyabe senza engananzeleli ukuthi akwenzayo akuright.
Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, igama lami ngoGibbs Dube.